soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolesihle mhlakazi 18 zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
ya okwenzekileyo ukuthi izulu linile izolo ukuna okwenza izulu kunendawo eziphansi umalola in areas.
Izindlu zabahlali bedolobha leGweru zichona emanzini kulandela ukuna kwezulu elinenye.
Emapoliseni ngihambile baba Chris Gande ngayithola ipanel yonke ibikhona. Ya indaba akade belayo kakhulu indaba yeGugrahunts ukuthi why mina ngakhuluma ukuthi umnangagwa kufuze ukuthi eqhunywa ikhanda.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mdenda Chilumbo ubese amapholiseni akobulawa ngemva kokubizwa ngoba ethule amazwi asola umangameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni. Ikhansili yakobulawa ithi amadamu ayo alokhu engakangeni amanzi ayeneleyo lanxa izulu selesikhathi lisina okudala ukuthi iqhubeke ivalela abahlali amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ebewathola okwamalanga amabili kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izindlu zabahlali bedolobha leGweru zibikwa sezichona emanzini kulandela ukuna kwezulu elinenye. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende uhlele indawo lapho izakhamizi ezibhekane lodubo lolu ezingalala khona. Kodwa abakhulumisane leStudio 7 balandule ukuthi uhulumende uyabaphathisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sinye isakhamuzi seGweru uMnumzana Chris Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya okwenzekileyo ukuthi izulu linile izolo ukuna okwenza izulu kunendawo eziphansi umalola in areas ezinjengabomtapa part of Mambo Township, Mtapa Township, Mambo Township, nendawo ezinjengabo Montrose nezinye indawo njenge Bomkoba Township ngale. Ya ezinama flow angaqansanga ukunokwenza izulu amanzi abe maningi kakhulu ukuthi agcine esengena ezindlini. So ukungena okwenza amanzi ezindlini hayi abantu bathwela ama-broom nje bathanyithanyela abanye bakoropa hayi kube kuhle.
Sizwa njalo kuthiwa uhulumende uyaphathisa labo abangenelwe ngamanzi, suke wakuzwa yini njalo ungasitshela ukuthi baphathiswa ngani?
Hayi ukukahulumende ade singakakuzwa njengabantu abagijigijimayo nathi besisenza imisebenzi yethu ade singakakuzwa kutho ukuthi sizakuzwa maybe kusasa. Nxa ungadinga kusasa siyabe sesikwazi ukuthi kume njani njengento eyenzeka izolo maybe kusasa siyabe sesikwazi ukuthi kume njani.
Kodwa sikhuluma wona umumo sunjani liyana yini kumbe seliphelile?
Namhla likelana ekuseni alinile sibili kodwa hayi okwakade imini yonke le hayi kuthule kulamayeza athe gqagqa here and there zithi ukuthi hayi abantu bagijigijima nje besenza ama-activities zabo ezindaweni njenge phakathi kwi-city center kuright kodwa hayi emasimini kakungeneki kuyatshona kuphuma ukuthi kuphela kuyatshona vele akusebenzeki. So umumo hayi ungani kuthulisile mbijani.
UMnumzana Chris Ndlovu yisakhamuzi seGweru. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo ubese emapholiseni akobulawayo ngemva kokubizwa ngoba ethule amazwi asola umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni. UMudenda ubikwa ethule amazwi la emhlanganweni webandla leli oyenzelwe eMakhokhova ngomgqibelo. leli bandla liphakathi kokudonselana amandla ngemva kokuba umkhokheli walo umnumzana Mqondisi Moyo ethese amacala ambala okuthiwa abangele ukuthi axotshwe kodwa yena uthi nguye olokhe ekhokhela umhlangano wangomgqibelo ophiwe igama lokuthi umkhombandlela rally ubu ngokwazisa ngokwenzakala kuleli bandla uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Chilumbo ukuze sizwe ngokubizwa kwakhe ngamapolisa
emapoliseni ngihambile baba Chris Gande ngihambile ngayithola ipanel yonke ibikhona eofisini ye-law and order Bulawayo Metropolitan ekhokhelwa ngubaba uMabhena ya indaba akade belayo kakhulu yindaba yeku-ground ukuthi why mina ngakhuluma ukuthi uMnangagwa kwakufuze ukuthi eqhunywa ikhanda why thina sisithi uMnangagwa nguye wabulala abantu then I had to put the records straight ukuthi uMnangagwa between 1982 to 87 was ngesikhathi kusenzakala umbhuqazwe was the Minister of State Security. The Minister of State Security is responsible in detecting any possible threat. If threat I told you, Imateverident, Nyoguti, Imateverident, AI support and Lobabunkomo, Imateverident, AI the army, AI strong, AI lead, AI Zipra forces. Unjado, we expected duty, Alubana Babifunu, and I'm a dissident in Lama Soch. Can't oh, Mama Babade Zisu. Ababe bekhipha izisu lama-bayonets. Babe yenzeni, i-distance. Limitwa ngokuginywa yini. Kumbe umuntu umitha ngendlela esiyaziyo sonke ukuthi umitha njani umuntu. So, le ndaba ye-referendum, ukuthi why selikhuluma ngendaba ye-referendum, lizayenza njani. Transition referendum is a peaceful process. Siyabuya kini sizocela imvumo yokuyoyenza ama-referendums. Imateverini as a whole. Kodwa ringasincitshi imvumo, liyabe lifuna ku-incite violence. Asisoze sikhulume ngokuthi i-referendum sizayiqhuba njani sitshela lina ngoba lina you are a partisan entity. Alisalandeli umthetho we-constitution. But thina at international level, we are allowed ukuthi siqhube awareness ye-referendum. I-referendum yikho lapho kufunda abalaleli bekuzwisise. Yikho lapho kuzanikwa ithuba abantu bemathebeleleni, the Midlands, ukuthi bekhethe ukuthi basafuna yini uba eZimbabwe kumbe abasafuni. Kuyabe kuvotwa u-yes or no. Abemathebeleleni babe bevotela u-yes sifuna ukuphuma. Ongafuniyo oyabe efuna ukuthi elokhu eyalele kuhulumende wama-Shonaland uyavotela ukuthi no. So i-awareness yona leyo should be peaceful. And the police must comply because it's lawful.
Manje amapolisa atheni athe aseqedelane lawe na kumbe belokhu beza kudinga ukuthi bakhulume lawe njalo kumbe sokuphelile.
Chris Gande into ekhona ngeyokuthi bona akade bekudinga bakutholile. Sibacele sathi thina in Zimbabwe as long thina abantu bemthwakazi sesephakathi kweZimbabwe there should be an inclusive application of law whereby all political parties must face the same constitution. Izanu PF ingayenzwa umathanda libakhangele lina lingama law enforcement agents. It means they have the insight ukuthi lati siphindisele ngoba nangali sithi ubaba uMnangagwa ayisuye yedwa owayenza igugrahunt. Ikanti ke thina siyakwazi into ayikhuluma eluphani kwavuka kusifa abantu abangu 55 ngo 1983. We have got those videos and audios in our archives and across all the spectrum of all political and civil society organizations in Matabeleland. UMnangagwa ngayesima laphana ethi ufuna ukuphuma abantu bemthwakazi amakhanda. Ndiyamyekela even Samondi. Kulezinto eziso social ezinjengokuthi uchairman wembuyane handa district kobulawayo bathi amapolisa we-council be-enforce law ku-5 avenue beqotsha amavenda ayengekho emthethweni. Wama wa-incite violence wathi akula muntu oxotshwayo sesisokuluwimpi. Alizange abazange bamsamona. So I emphasized the muti there shouldn't be any selective application of law.
Umnumzana Chilumbo Mudenda ngomunye wabagcina isihlalo becele le Mthwakazi Republic Party. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande o Studio 7 ekobulawayo. Ikansili yakobulawayo ithi amadamu ayo alokhe ngakangeni amanzi ayeneleyo lanxa izulu selilesikhathi lisina okudala ukuthi iqhubeke ivalela abahlali amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki bewathola okwamalanga amabili kuphela. Udubo loluluza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane obangelwa ingcekeza owekholera, wona osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu. Sixoxelo kansila kaward 25 enketha kobulawayo umnumzana Alec Ndlovu.
Kwakufanele ukuthi kwakhiwe amadamu ayezahambelana lokukhula kwepopulation. Lokho ku-affecta ubulawayo in general, kodwa-ke inketha iwadi engiyimelayo layo isaspedi ngokuswelakala kwamanzi. So sikhuluma nje amanzi kawekho kuma-taps, ama-supply dams ethu kaseneli ukuthi-ke sithole amanzi ilanga ngelanga ngalinye ngalinye. Uhlupho luyaqhubeka luyaphambili. Kutsho ukuthi-ke nxa sesibala ukuthi amanzi abhalwa i-5 days bese sikhuthaza-ke ukuthi nxa ebuyile amanzi ababambe ngokuwananzelela langokuwalondoloza nangokuthi angachaphazeki, njalo bananzelele ukuthi impompi zabo ziyavalwa ntambama nxa besiyalala. Njalo siyakhuthaza nokuthi lapha nje besebenzisa amanzi benze lokho okuthiwa i-water recycling. Ake sithi ngaphansi kwempompi nje kona phana bafake inditi, nxa begeza izandla amanzi lana nxa engena laphana sebezathi ilanga lisiyatshona bayethelela ngawo. Sikhuthaza-ke i-recycling. So ngamanye amazwi amanzi sibalawo 2 days kuphela abe sevalwa i-next 5 days, njalo njalo. Sihangalele ukuthi kuzaqhubeka kusiba ngcono njengoba phakathi kwe-rainfall season.
Wona amadamu enu kakagcwali yini, kakangena amanzi?
Isimanga esikhona lonyaka mthakazi, hayi asisedayelanga. Izulu line kanye nje khona phana ngo-December laba lizulu elathayayo sibili elana kakhulu, kodwa-ke hhayi akuzange kube la ama-inflows aya ngaphi. Ama-dams akethu ngakithi ngapha alokho ephansi kakhulu. Manje ake ninike sibili ama-statistics lokho esithi ngama-percentages, ngoba leso isigaba sakumanjinela lama-experts akhangela ngezamanzi. Kodwa engakutshoyo ukuthi ngemva kwezulu lokuqala elana kakhulu kusiza khathesi ku-January ka-2024, hhayi osokwandile nje imkhizo imkhizo kayigelezisi imfula. Ngamanye amazwi ngithi mna emadamu ethu akukangeni amanzi aya ngayo.
Umnumzana Alec Ndlovu ngukhansila kaward 25 kobulawayo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 ekhona ngale kobulawayo. Okamanje ke sizwe esemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa abophe izikliwe ezinhlanu ebezithwalise nzima izakhamizi ze-Beitbridge okwenyanga ezinhlanu ezedluleyo. Kuthi iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi umansipala wedolobho le-Gwanda usefake umthetho wokuthi abamasonto abathandaza egangeni bame ukwenza lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera. Umende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe asathuthukayo olwe-United States Agency for International Development, USAID, namhlanje lunikeze usizo lokudla okubiza izigidi ezedlula ezilitshumi zamadola eMelika, $11.27 million, phansi kwenhlelo lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Food Program. Usizo lolu ngolokuphathisa labo abahlaselwe ludubo lwendlala eZimbabwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Usizo lolu lubikwa luzaqondiswa ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 230,000 abasendaweni ezigoqela iMwenezi, Mangwe, Buyera lezinye. Lolu sizo luzakwabelwa abantu kusukela ngoZibandlela nonyaka ukusiya kumbimbitho. Ekhuluma embuthanweni wokunikeza ukudla lokhu, umholi we-USAID kuleli unkosazana Janine Davis wazise ukuba ukudla lokhu kuzaphathisa ukwehlisa udubo lwendlala eZimbabwe.
Very happy to be with you to announce 11.2.
Ngiyathaba ukutsho ukuba siza kupha usizo olufika $11.27 million World Food Program olusuka kuncedo lwabantu baseMelika.
Lokhu kugcizelelwe umholi we-WFP eZimbabwe unkosikazi Francesca Elderman othi inhlanganiso yakhe izakwenza ukuba wonke umuntu kuleli athole ukudla.
Areas within the districts, selection and a ranking of the wards within the wards, the community.
Ukhetha esikwenza abantu sisebenza lozulu wonke, ukhetha abantu esibancedisayo. Lokhu sikwenza singakhethi icele.
Ukugwalo olwethulwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC, abantu abafika isilinganiso samachumi edlula amabili lengxenye ekhulwini 26% emaphandleni bazabhekana lodubo lokuswela ukudla phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilisane ledlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilwisane lendlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani baphathi we-Studio 7, abaphathi abangakhethi hlangothi, siyabonga indaba ethi sinika zona. Siyabonga kakhulu badala bethu, sengani ngingahlala lengapheli umoya emsebenzweni emuhle eliwenzayo. Bantu bakithi, benginesicelo kuZulu waseZimbabwe, benginesicelo ukuthi why singaziboni ukuhlupheka kwethu sikuthathe sikusebenzise ngenye indlela. Mina bengicabanga ukuthi abantu bakithi lonke abahlukunyezwa ngoba siyazi ukuthi silwane esina naso eZimbabwe yiZANU-PF. Why abantu lingadiliza amaphathi wonke la khona amaningi ningi kube le phathi eyodwa? Ngeke ngize ngitsho ukuthi yiphi iphathi, kodwa kube le phathi eyodwa esizolwa sesizoyisebenzisa ukulwa leZANU-PF. Ngoba uma ngithi ngiyathatha ukubheka ukufaka amaphathi amaningi yikho kwenza ukuthi singayinqobi iZANU-PF. Ngiyabonga, ngicela imeseji yami izwe nguye wonke umuntu waseZimbabwe. Ngiyabonga.
Linjani Mahlaba Zulu kuStudio 7 labasa Studio 7. Sibongeke lapho ukuthi hayi latawethu amazuku lezi nsuku hayi siyawezwa yaphuma, siyasicomplaina, siyabonga. Hayi, lami ngihlale nje endabeni encane emfitshane lapha, indaba yegugurawundi le. Hayi, thina abanye kasikuzwisisi siyamelwa ngubani ma kuthiwa abasakazi ama-reporters bengabi khona, siyamelwa ngubani? Ngiphinde ngimangale labantu abanjengabobaba uMax Mkandla, bengimlandela kakhulu, ngimhlonipha, kodwa hayi kulezi nsuku uyatshintsha njengani. Hayi, sisapota yena umbuso okhona lo. Maye sesithi hayi izinto nakulungile ziphathe uhlelo lololo, kungela ma-reporters, kungelani, ukuthi bona kabakubona ukuthi kakuqondanga kona lokho. Thina abanye siphandle lapha kwelizwe, ngibani ozasimele endabeni ezinjani? Satshaywa singabantwana besikolo igugurawundi, sifuna ukuba kwazi ukuthi sasoneni impi, izinto ezidinga impendulo zonke lezo. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7. Ngathi siyenza hayi isibungi nathi izindaba ezimnandi bantu abadala. Hayi kodwa mina ngedwa mina hayi lobani. Hayi Zimbabwe mina vele ngazala ngaqhela ibolile la manje vele ibolile angikhona ukuthi into engaphinde ibe right yani. Ngelizwe elizinikelayo siqeda kula muntu akwaziyo i-Africa yonke.
Yes, sanibonani, sanibonani, sanibonani. Ku-Studio 7 khulumayo ngumazibuko. Siyabezwa abantu bayakhala bethi singeze shabango lisen lakhe kahle kahle. Bona mabekhumbula mabecabanga babona ishamisa ekhona umehluko azowenza mabecabanga nje, yethi bengaboni ukuthi iZANU-PFP leya iZANU-PFP wawabona kuphi iqembu wena elihamba ngomkhokheli yedwa ofake izinqumo zakhe yena. Abantu inkinga babovuka kahle kahle, siyanitshela nje abantu bakithi ukuthi umane entweni zesitshoneni alisuyisisi uzolivusa ushamisa. Ngiyabonga
iShowe 7. Siyabonga babesidla amakhefu bebilandela lamakhehla la ngelangqondo wezana manje sebaxotshela abantu balesikolo sabancengi chaba ngokuzaphela lokho akwenzalo uphapho wonke lokho akwenzayo labo Joseph Chumalaba belokhu bekhuma amanga abantu bezibabhehlupheka kuyaphela lokho kuyaphela lokho okungaphela kuyahlola siyabonga ngamasenga lapho kubulawa ephumula emadokini
studio 7 studio 7 itshona njani uyazi ezinye izinto ngiyangizibuze mina ngedwa nje selfuthi kanti laba bantu abathi iZimbabwe irayithi ngabantu abanjani ngamandebela anjani nalawo bahlala kuyiphi izimbabwe bathi izimbabwe irayithi ihlupheka kangako akunamsebenzi imigwaqo ifile izikulufizi bawo bakhuphule kuyadura uzokhoga ngani yinto ozobhatala ngayo uyobhatala ngani ungenamsebenzi awusebenzi manje ukuthi sesihleli manje asisebenzi kodwa uyakhuphula izikulufizi yonke into yabo iyakhuphuka bayositshela ukuthi lizwe lirayithi ayusilesi le nto yabo bayenzayo yazi siphila nzima njengamathelendi basizondile angazi ukuthi basizondelayo kodwa kuyophela yabo sengizoshaba ngilaba babhizi bayamosha bayamosha ayikhona manaye
amavuko studio 7 basakazi lani Hlabezulu balaleli lonke kuvuka njani hayi siyaphila nathi eyi imikhuhlane le amafulula asiphetheyo ya
nansi ikhampani lethu nifuna udrayiva kumbe bathi funa udrayiva bathi funa ubani okhuluma isilungu lesishona kodwa ebe ekobulawayo ebe ehlala kwabulawayo lowo muntu okwayibonaphi into efaneleyo kodwa yena ukuthi umuntu uzotshena ethi ehlala emzini weshona ethi ehlala emzini weshona afike ethi lapha ngizofuna umuntu okhuluma isindebele kuphela kwakwakubonaphi lo soke kudeleleka okukhulu kakhulu and abanye abantu abasidelelisa ngamashona odadewethu sorini bodadewethu ukuthi mhlawumbe ngiyalithuko mhlawumbe kanjani ngiyazi futhi ukuthi umendo awuthunyelwa kundwani umuntu umendo uyazikhethela umuntu akuthunyelwa lutho ukuthi uhambe ubheka laphana ukuthi kunjani o kwenzakalani kodwa cha funeka nje ukuthi ngabe uthole ayibheka le nto badadewethu nikile nje ukuthi sibakuhlazwe ngamashona ngoba yini futhi into uma sikhuluma ngamashona yo livuka umbhejazane nje ubona ukuthi umuntu manje angakudluphile mpela
studio 7 livuka njani okhulumayo ngokongani into sesiyenza ukukhuluma kahle ngoba xa abantu kodwa ngicela livuka nokuthi mangabe khuluma nge-expire lo bhenteka abambuya nehanda bayayazi bese ukuthi le nto abayenzayo ba-wrong ngoba bayafasa napha silebonabasi kodwa kinde ngento ba-right bona ngathi bafuna ukubonisa lezi ziphukuphuku zabhaithi lezi sezifana nomalucky nkomo ujoseph olabo gawule bambona ngathi bafuna ukubabonisa ukuthi iziphukuphuku ezingazi into eziyifunayo zikholisa ukuyokudla kuphela into ezingaziyo nokuthi kuyado zebhazi ziyabe zihliwa khona ngalezi ezane p f ngiyabonga
studio 7 besicela abantu bezane u p f ke lisiyekelele ubaba umdenda sicela lisiyekelele ubaba umdenda ngoba umdenda kuwenza into eliqinise wenza into efuna ukukhulula isizwe samandebele seliqala ukufuna ukumdisturba limenzela iy'nto zenu ngoba nina abantu bezane u p f ligcwele ngenkohlakalo sicela liyekele ubaba umdenda ayenze umsebenzi wakhe siyamsupport ubaba umdenda singemva kwakhe asifuni vele limbophi lingaqali ngalingi limbophi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu e-Africa Cup of Nations iqhubekela phambili namhlanje e-Côte d'Ivoire. Abaningi bekhangelele umdlalo ophakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria kanye lowe-Egypt le-Ghana. Omunye njalo umdlalo ozadlalwa namuhla uphakathi kwe-Equatorial Guinea le-Guinea-Bissau. Sixoxa loThandazani Zimbwa, ingcwethi yezenguqu njalo eyintatheli zindaba.
Umncintiswano we-African Nations Cup walonyaka uthembisa izimanga ngemva kwemidlalo yekhasi lokuqala yona eqale ngomgqibelo odluleyo. Amaqembu athize akhangelelwe ukuba zintshantshi kumncintiswano walonyaka aboniswe gadalala kuguqela iGhana yona enqotshwe 2-1 yiCape Verde. Kwaze ukuthi iTunisia layo yamangalisa abaningi lapho enqotshwe khona liqembu leNamibia 1-0. Kusenjalo kuleminye njalo imidlalo okuginyiswe khona ebezithenjiwe njengomdlalo we-Egypt le-Mozambique ophele unguchikilobhanqa 2-2. I-Mozambique iphose yanqoba kulo umdlalo lapho ekhokhele khona 2-1 kwaze kwafika duze lasemaphethelweni kodwa iqembu lakwabofaro lenelisa ukuthola umkomelo owodwa behlohlelwa umbekwa ngu-Mohamed Salah.
Namhlanje kule midlalo esiyikhangeleleyo emithathu uyibona njani le midlalo?
Akubizwa ozwayo ngoba kulemidlalo ekhangelelwe ukujabulisa abaningi ikakhulu lapho okuzadibana khona i-Ivory Coast le-Nigeria kube sokusithi i-Egypt le-Ghana. omunye njalo umdlalo ozabe ukhona yi-Equatorial Guinea idibana le-Guinea-Bissau. Qembu okumele abophe siqine akoqela iNigeria yona eyathwaliswa katalala yi-Equatorial Guinea zaqeda kunguchikilobhanqa 1-1. Kuzokuthi iCameroon layo kumele ibone ukuthi iyabopha ziqine njengoba umdlalo wayo wagcina unguchikilobhanqa 1-1 le-Guinea.
Abanengi ebebekhangelele iqembu le-South Africa iBafana Bafana njengoba liseduze leZimbabwe laphana, ubone njani lo mdlalo?
Lanxa njalo bengakhangelelwanga ukuya khatshana, iqembu leMzansi eliBafana Bafana lidanise uZulu omningi ngokunqotshwa kumdlalo wabo wakuqala 2-0 yiMali. Ngalelo-ke kukhanya kuzaba ngumqanso ukuba iphumelele iyefika kwisigaba esilandelayo ngoba sekumele inqobe kuTunisia lakuNamibia.
Uthandazani Zimbwa ingcwethi emdlalweni wenguqu njalo eyintatheli izindaba ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. KwezeMelika unqoba kukhetho lwakuqala lwama-primaries okudinga ozamela ibandla lama-Republicans okwenziwe ngowayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump kuchiye abanye akade besithi uTrump kasoze anqobe umongameli Joe Biden sebesesabela ukuthi ulakho ukunqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungulayo zombusazwe umnumzana Tim Moringai.
I-politics ze-America lama-elections decidwa ngama-independent suburban women le-college-educated women labanye nje abangantu ababesefensini. Okwathe sisibona ama-polls ekhuluma esithi yena uzanqoba ngo-November ngoba uphambili in all categories. But thina esikwaziyo ukuthi ama-polls ayakhuluma enye into and then ngelanga lokuvota is a different thing. So indaba zakhe lezi ezikhona kuma-court ngathiwa sizizaba le effect abantu sebekhangela kuma-elections esiqalisa ngabo September khonapho. Okwakathesi hayi ikukhuluma nje ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi they don't tune in physically and emotionally and mentally kuma election statistics until sokuchaya September. Izinto eziqhakathekileyo is peace, economy, le general vision for the country.
Kodwa nxa sikhangele inhlelo zika mnumzana Joe Biden zila khona ukubangela ukuthi anqobe kukhetho nxa ukhangele indlela kade isebenza ngayo.
Sizwe ukuthi i-inflation akusela, i-interest rate ingantwa isiyehlile from 8% lapho angena khona to now 6.3. So into eqakathekileyo i-unemployment is below 5% or 3%, but ama-numbers ona lawo aqakathekile. I-gas or i-petrol, diesel says phansi $4 ezazikiyo yena uBiden engena. So kathesa ungahamba kuma filling station ipetrol is $2.80 average, which is a good thing ngoba lakho kuyanceda i-economy istimulate. So khonapha izinto eziyenzwa ngumongameli uBiden have kind of shown effectiveness and ngantwa kuyasebenza, but ungantwa i-messaging ye-team yakhe ayiphumi kuhle ngoba abantu baka-Trump le-Republican Party sebe ngantwa bakhomba ukuthi uBiden seluphele yena akasakwanisi ukuba in a position which demands so much attention. But siyakwazi ukuthi hayi umnumzana Biden is less talk more action. Sibona umnumzana Biden ekhuluma ngendaba zekuthi asisafoni umuntu onjengo-Hitler okhuluma njengo-Trump. So khonokho angikwazi ukuthi i-message yona le izabamba yini ngoba uTrump uthe ngangena uzahamba ayebopha bonke ababe mphikisa and then yenze intando yakhe in the Constitution of the America.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha eMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kangcube.